Usiba lukhulu webhanga lesizwe umnumzana John Mangudya usesole osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla lembadalo yemisebenzi yabo mahlayana. Lokhu kulandela ukukhwela mahlayana okwenziwe impahla ezitolo kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. Njalo, intengo le ibikwa ilokhu ikhwela mihla lemihla. Umanguja uthi osomabhizimusi abaningi basebenzisa ukuwa kwesisindo semali yohlobo lwama-RTGS kumbe i-bond njengesizathu sokukhweza impahla yabo. Kodwa uthi intengo akumelanga ikhwele nxa imali iwe isisindo ngoba umhlaba wonke jikelele uyabekezela nxa isisindo semali yelizwe sehlile. Umanguja ubesipha imbono yakhe kukomiti yedale lephalamende ebona ngokwethulwa kwembiko. Imbiko kaManguja ilandela ukukhwela mahlayana kwempahla emqoka empilweni kaZulu ngesikhathi kukhanya kungela sisombululo sokwenqabela lokhu. Isakhamizi sakobulawayo umnumzana Meluleki Ncube uthi uhulumende sebonakala ungani kakho ngokwehluleka ukulungisisa umumo wezomnotho.
Kusuka kumangalisa ukuthi kanti i-government yenga njengoba izinto zikhwela every day, especially ama-basic commodities akhwela every day. I-cooking oil $12 bathula, ithukela $5.30, isepa $4 kathesi. And abakhuluma lutho, and izinto esingeke siphile singelazo lezo, izinto ezifuneka every day, but abareact bathule, and u-president uthule ngani kakho. Umgaba sezengcono ngoba waye into zingakhwela wayephuma akhulume something. Kusuka kumangayisa ukuthi ngawule forex kwamanye amagro izinto ziyachipa ziyayehla ngeforex ngawule ama-US dollars, but thina basikholisa ngama-RTGS imali engekhoyo.
Imuli eziningi ziyehluleka ukuthola ukudla okweneleyo ngenxa yokuqansa kwentengo ngesikhathi abaningi bengasasebenzi. Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Michelle Sibanda uthe impilo isinzima kakhulu.
Mina njengomthengi ngizibuhlungu ngezinto lezi ezikhwelileyo ngoba nxa ukuthi i-cooking oil i-$12 esepa bengabo-$5 lethuya lingabo-$5 thina imali zethu esizirholayo zingakhwelanga kuba nzima ukuthi ziphile. So ukuthi uhulumende yenu sincedisa njani ngoba impilo isinzima sibuya kusaphile kishwala.
Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube, uthi indlela intengo ekhwela ngayo iyethusa.
Ye, thina njengenhlanganiso emele abathengi i-National Consumer Rights Association inakhora. Sizwa sisethuka kakhulu ngendlela intengo ekhwela ngakhona phakathi kobuyanga obukhulu kangaka phakathi kwelizwe. Izinto kazisathengeki kusuka emputhini ukuze uyefike ezishukele nakukho konke. Ikakhulu ukhangela abantu abaningi abasebenzi, abantu abaningi bahlezi ngkhaya, kanti lalabo abasebenzayo kakho oleholo elikhwelileyo. Kanti-ke futhi kuyeza siyakubona ifuel yona ngokwayo, amafutha ezimota azakhwela, angakhwela wena ngokwawo azakhweza ezinye izinto futhi. Okuya kwenza ukuthi izinto zibe zilokhu ziqansa zisiya phezulu, abantu besiya besiba ngabayanga behlupheka besiya phansi. Ngakho-ke into esizayenza sizalwisana lohulumende labo bona laba abathengisa lezo zinto ukuthi zingakhweli ngayo yonke indlela.
Ngendlela intengo ekhwela ngayo, abanye sebesesabela ukuthi umnyaka usiyaphela, okunye okumqoka empilweni kaZulu kuza kuba kungasafinyeleleki lula.